Endabeni zethu lamhlanje lilokhu Dube. Umnumzana Elias Mutsuri usethwalele ubhulo umnumzana Nelson Chamisa esithi nguye osabambe isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai osesibhedlela kwele South Africa. Osomabhizinisi bakwele Botswana bathi kabangaqalisi ukuyavula amafektari kwele Zimbabwe kulandela ubususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Kambe ilizwe leZimbabwe liza kwenza ukhetho olubalulekileyo na? Lingakhuthwa ludaba lolu lamhlanje ntambama. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa ukwenzakala kubandla le-MDCT. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo ngo-5:15 PM. UKosta Marazike owake wadlalela iqembu lenguqu eleYoung Warriors leqembu le-Highlanders olensukwana ebhubhile ubekwe lamhlanje eWest Park Cemetery. Kulanto kulamhla sixoxa ngokuxokozela okubandla le-MDCT lapho sokubangwa khona ongabamba isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai olesifo semvukuzane. Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngopha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 la 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.